Ngiyawubona kodwa ke yabona ukuthi khona kulezi suku ngendaba ze-social media lezi okunye kwangikhona ukuthi ukuvume sibili ukuthi kuyayenzakala elizweni kunzima mntakamama, kodwa nxa kwethi liqiniso siyabe siphila nzima ngoba okunye kwangikhona akuvumeki.
Manje ngokubona kwakho, njengoba besithi imfihlo ezavezwa phambili ilakho ukuthinta umkamongameli welizwe kunye lendodana yakhe, ukubona njani wena khona lokho?
Kungaba liphutha sibili ukuthi khona atholakale elesandla khonapha, ngoba nxa engumuntu oyabe efundile sibili wayefuze afunde kuGrace. Nxa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu. Singamzwela sibili usizo ukuthi khona uyabe engenwe kuyini, ngoba xa into esenzakala kufuze ufunde. So mna yabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunde into eziningi khonapha, yiko kubona kwami mnumzane.
Kodwa ngokubona kwakho, intatheli zindaba ze-Al Jazeera zona zayenza umsebenzi ngokuqotho na, kumbe singathi zaphosisa ngoba zingavezanga egcekeni ukuthi ekuqaleni ukuthi vele kuhamba njani? Ubona njani wona umsebenzi wentatheli zindaba lezi?
Abantu labayana ngibona ngathi bayakwazi umsebenzi uku-investigator sibili bayakwazi abantu labayana. Ikwesithi nxa kuliqiniso kungaba liphutha elikhulu kakhulu, ngaphandle nxa kulesandla nje esinye. Kodwa ke njengokwazi kwami labayana abantu kukhanya ngathi umsebenzi sibili bayakwazi, ngoba nxa sebefuna ukuyenza umsebenzi wabo sibili bayenza ngoqotho. So hayi, singakwazi, sizabe lokho silandela lathi sibone ukuthi khona lapha kuliqiniso yini, ngoba okunye okuningi okuya kusenzakala elizweni njengathi sihlale elizweni kakhulu, siyabe sikwazi ukuthi lapha liqiniso lapha hayi, lapha liqiniso lapha hayi.